ababotshiweyo laba abathi umkhokheli we-ZCTU umnumzana Peter Mtasa lonobhala jikelele wayo umnumzana Japhet Moyo badojwe ngamapholisa phandle kwamahofisi abo e-Golan House belindele ukuya emthethwandaba kamantshi lapho bekumele kuthethwe udaba lwabo lokuphikisa isinqumo samapholisa sokuvimba ukutshengisela. UZulu jikelele usole kakhulu lokhu kwenza kwamapholisa lokuhlukumeza abantu abafuna ukusebenzisa ilungelo labo lokutshengisela insolo yabo kulokho okwenzakala elizweni elimunyethwe isisekelo sombuso welizwe. Omunye wabasola lesi senzo yisakhamuzi seHarare umnumzana Nkosi Khona DVD.
Engingakusho ukuthi kushuthi yingabomu amapholisa enze ngabomu ukuthi abathathe njengoba vele babe sebekhulumile ukuthi bafuna ukuthi bengene bedemonstrate ezintweni ezi-affect abantu abantwana basezimbabwe kodwa amapholisa ngenjongo ade belayo lokubathatha ukuthi i-disorderly conduct i-disorderly conduct umuntu ezimele phandle kwe-ofisi yakhe singakwazi ukuthi umelele ukuya ngaphi ngicabanga ukuthi enze njani angikholi ukuthi ungaba i-disorderly conduct umuntu esemsebenzini wakhe.
Ngesikhathi lolu daba lulotshwa ebelokhe emise imota zawo zamalori amapholisa esigodleni samahofisi awe-ZCTU edolobheni leHarare. Ngakolunye udaba oluphathelene lezokulungisiswa kwesimo elizweni, inhlanganiso ezisebenzisana loZulu zimanyene labezokholo lwesiKristu baqoqa umhlangano omkhulu lapho inhlangothi ezimela uZulu weZimbabwe zizokwethula ezikufisayo ukuba kulandelwe inkokheli yelizwe ukuthuthukisa isimo somnotho lenhlalakahle kaZulu. Okhokhela kulolu hlelo olukhanyelelwe ukuba khona ngoMvulo mhlaka 15 Mfumfu engumqondisi we-hashtag This Constitution, uNkosazana Abigail Mupambi ulandisa ngokubafuqileyo ukuthi kukhulunyisanwe phezu kwenkinga ilizwe elibhekane lazo. Sesikhangelelwe ukuthi thina sithi kuma-political leaders bona laba abakhona ezikhundleni simasikhangela iZANU-PF kanyele i-MDC masi kubheke ngelinye ilihlo sinanzelela ukuthi bonke bakhona kuphawa. Kungani sitsho njalo? Uzabona ukuthi i-MDC yiyo ekhokhelela esingathi khona the most economically active council in the country, amakhansili onke emadolobheni. Sesikhangele iZANU-PF layo ilamakhansili emaphandleni ibuye njalo ibe lo president kuse-setup.
Ulandisa njalo ngempumela abayikhangeleleyo ekupheleni kwalomhlangano ozokwenzelwa eHarare International Conference Center HICC.
Abamele amanye amazwe labo babuye abazomdabuko labo abakhokhelela amabandla ikakhulu laba akade bengene singathi khona encintisweni khonapha kuma-elections. Sizimisele njengabantu abeZimbabwe ukuthi siphume singathi ku-political jacket sifocuse as a country and sikhangelele ukuthi lawa ma-politicians since sibanqusile bazoba khona and sikhangelele ukuthi bazalalela ukuthi abantu bafunani from now going forward.
Abamanyano wenhlanganiso ezisebenzisana loZulu bemanyene labokholo lwesiKristu i-Civic Society and Churches Joint Forum bathi bakholwa kwezokuba kuqale kuxoxisanwe kubonisanwa labezombusazwe kanye nenkokheli yobusayo ngenkinga ilizwe libhekane lazo anduba kuthathwe amanye amanyathela. Himele iStudio 7 ngiseHarare, ngingumevi Gama.